sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alichona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 9 Mbimbitho 2018 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi ezweni umuntu anganyamalala kungaziwa ukuthi wahamba njani, wayangaphi, imuli yakhe kathe sakula muntu oyigcinileyo, sakula muntu oyikhangeleyo, ngasikwazi amapolisa kakukho abasitshela khona ukuthi ngathi ama-investigation zawo ayangaphi.
Abalwela ilungelo loluntu bamanyane labemuli yakoDzamara kunanza usuku lapho uTai Dzamara anyamalala ngalo eminyakeni emithathu edluleyo.
Iqembu le-MDC kumele lihlanganele ndawonye likhethe umkhokheli oyedwa ukwenzela ukuthi bengabe belokhu bedonselana befocus on i-manifesto le-strategy sama-elections. Likhethe umkhokheli oyedwa bengabe lobuhwaba eqenjini le-MDC ukuze ama-problems that they are going through appear.
Ibandla le-MDCT selikhuthazwe ukuba lilungise umuzi walo ngoba nxa lingenzanga njalo ngalisozele nelise ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga edale lephalamende oluzenziwa lonyaka. Kuhoza Fridays lomculi wengoma zokholo uKnowledge Ngiwane osethulela ingoma zakhe ezijabulelwa ngabaningi eZimbabwe lasemazweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni weStudio 7. Abalwela ilungelo loluntu bamanyene labemuli yakoDzamara kunanza usuku lapho uTai Dzamara anyamalala ngalo ngemva kokuthunjwa ngabacatshangelwa ukuba ngabezomvikela eminyakeni emithathu edluleyo. Umkhosi omkhulu wenzelwe lapho uDzamara ayetshengisela khona endaweni yokuzilibazisa e-Africa Unity Square ekhankasela ukwehla esikhundleni kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Beligcwele ubuhlungu ilizwi likankosikazi Shefra Dzamara ngesikhathi ekhalela ingoma ebihlatshelwa embuthanweni wokukhumbula umkakhe owenzelwe e-Africa Unity Square eHarare. Unkosikazi Dzamara ulandisa ngobunzima abhekane labo selokhu umkakhe uyitayi owayekhokhela umkhankaso wokusuka kukaMugabe esikhundleni phansi kwegama elithi Occupy Africa Unity Square ngesikhathi ethunjwa.
I feel very sad because as a family we still don't know where he is.
Lokudana okukhulu lokho esingazi uba uyitayi ukuphi njengemuntu. Lohulumende lokho engasisizi ngalutho, amapolisa akhona akenzi lutho. Akukho abakwenzayo ngisho lakancinyane. Bazithulele nje. Ngiyakhalaza bakithi kuhulumende omutsha lo ukuba asisize njengemuli atholakale uTai Dzamara. Atsho loba yini ngoTai Dzamara ukuthi usaphila na loba hatshi, siyamdinga iphila loba hatshi. Kasilalo usizo esilutholayo thina lokuziphilisa. Kunje ngisizwa ngabemuli yakoDzamara ukunakekela abantwana.
Umkhondisi wenhlanganiso yezakhamizi eye-Combined Harare Residents Association, uMnumzana Mfundo Mlilo, uveze ukukhathazeka ngobude besikhathi uItayi engaziwa ukuba lokhu esaphila na loba hatshi.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi ezweni umuntu anganyamalala kungaziwa ukuthi wahamba njani, wayangaphi, imuli yakhe kathe sakula muntu oyigcinileyo, sakula muntu oyikhangeleyo, ngasikwazi amapolisa kakukho abasitshela khona ukuthi ngathi ama-investigation zawo ayangaphi. So kubuhlungu kakhulu ukuthi sisefike kulesi sikhathi uTai Dzamara singakwazi ukuthi ungaphi. Lokhu kusitshengisa ukuthi ezweni esihlala kulo kulento eziningi ezenzakalayo esingathi akula political accountability. Ngoba kuqhakathekile ukuthi umuntu nqa anga disappear, especially nqa umuntu wankona ebe ngumuntu okade bambe ezombangazwe, kwazakala ukuthi uhambe waya ngapi.
Umnumzana Steven Sibanda ngomunye wabasebenzisa nalo iTayi kulo mkhankaso we-Occupy Africa Unity Square ukuba asuke esikhundleni uMgabe. Uchaze uItayi njengendoda eyayilesibindi ngaleso sikhathi.
Ya, into engathanda ukuthi ngi-appraise ngo-Itayi into yokubana uItayi waphuma wama ngigceke ukubana hhayi uhulumeni kaRobert Mgabe mina kangimthakazelele. Loba nje iningi lalikhulumela phansi likhuluma licashe ukubana uhulumeni kaRobert Mgabe alimthakazelele, kodwa lalingaphumi imigceke njengo-Itayi.
Lanxa amapholisa eze ngobuningi bethwelwe ngamarori akazange awuphazamisele umkhosi, imibiko ebisethulwa lapho ibikhuthaza uhulumeni ukuba amveze ephila loba sewafa uItayi owanyamalala mhla ka-9 Mbimbitho ngomnyaka ka-2015. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ukufuthelana ebandleni leMDCT kuqhubekela phambili kulandela ukwedlula kwesikhathi esaphiwa enye inkokheli yebandla ukuthi ingene emhlanganweni andubana ithathelwe amanyathelo. Umongameli omutsha webandla leMDCT uMnumzana Nelson Chamisa wazisa lesi sinqumo kulandela ukungayi emihlanganweni yebandla kwabathathu laba kusukela nyakenye. Amalanga ayifakelwe linkokheli adlule ngolwesibili kodwa akulanyathelo eselithethwe. Ukhuphe labanye bakhe bayaphikisa ukukhethwa kukaChamisa abathi akwenziwanga okusemthethweni ngoba kumele ukhuphe abe nguye umkhokheli webandla njengoba nguye yedwa umsekeli phakathi kwabathathu owakhethwayo emhlanganweni. Kuthi ababili uChamisa lomnumzana Elias Mutsuri bakhethwa nguTswangirai eyedwa. Leli bandla lazisa njalo ukuba lathuma unobhala obona ngezomvikela umnumzana Giles Mthekwa ukuthi ayecubungela imbangela yodlakela olwenzakale kuleli bandla eBuhera lakobulawayo lapho amabandla achaya khona ukhuphe lenye inkokheli abese loba ugwalo olujulileyo ngokwenzakalayo. Kodwa lokhu kungakethulwa lolugwalo ngoba uMthekwa etshele iStudio 7 ukuthi uzaqala aluphe umnumzana Chamisa uZulu engakaziswa. Kusasa leli bandla lilomhlangano we-rally eCross Dete, kuthi ngesonto lilomunye njalo umhlangano eBeitbridge. Lamhlanje leli bandla belilomhlangano edolobheni leVictoria Falls lapho umnumzana Chamisa abekhona. Sixoxe lesiphathamandla sebandla eVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume osemhlanganweni obesemhlanganweni walamhlanje.
Sikhuluma kanje upresident wabantu, upresident oZulu uNelson Chamisa sefikile eVictoria Falls. Engakayi addressa iMatch North yonke nje ibuthene kusasa endaweni okuthiwa kuseCross Deck, uqale ngokugqoka abamela ama sectors achiyajiyeneyo eVictoria Falls. Ngikhuluma kanje irally ihall igcwele pam 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 ngabantu abavela kuma associations afana le People Living with Disabilities, Tax Operators Association, the Elderly Residents of Victoria Falls, Curious Sellers Association, Cross Border Traders Association, Small Businesses Association, and other sectors. So we have got a full house, Gates Echino Timber Hall, lapha adresa khona engakayi adresa umhlangano omkhulu kusasa eCross Dete.
Bakhona abathandabuza ukubana kathi kungani likhethe ukuthi ahlangane labantu eCross Dete endaweni encane kungayenziwanga edolobheni elifana lewange kumbe khona ngapho eFollows.
Esingakufuniyo ukuthi inhlanzi ine swimming pool. Abantu abasesikhiweni bonke basupporta iMDC ngani ngoba ngabangcishwa information bazidingela information bakwazi ukuthi umnankagwa ungene ngesitsotsi and abantu okufuze sithumayele ivangeli kibo kakhulu ngabantu abahlala emakhaya ikho sikhethe ukuya kwenza irali yethu ecross state
manje bazafika njani abanye ababe befuna ukuyafika bevele endaweni ezinjengabo Hwange la khona ngapho efolosi lelupane
iMDC ilabantu abasukumela phezulu abakhutheleyo abazenzela into zabo bengadingi imali evela kwabanye abantu ukuthi singenga imali kwabanye ngoba ngabantu abathanda ithi yabo bayazihambela bazidingela i-transport yabo bodwa okungalahlupho because iparty yabo bayayithanda bathanda iMDC alliance okunye okumangalisayo.
Alo ke ngumnumzana Ephias Mambume isiphathamandla sebandla leMDCT edolobheni leVictoria Falls ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekhona le eVictoria Falls.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhlelo lwekhansili yakobulawayo lokulungisisa impompi ezindala ezithwala amanzi angcolileyo luqhubeka kakuhle emzini ethi Luveve Ntumbane leMakhandeni loba nje ezinye izakhamizi zisithi azithokozi ngesiqhubu salomsebenzi ezithi yona izitishi lokhe zidubuka okumafaka engozini. U-Anastasia Ndlovu siphalolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Abebulawayo City Council babhode lentatheli zindaba beboniswa uhlelo lolu eluveve emakhandeni laseNtumbane lokudonsa ingcekeza empompini ezithwala amanzi engcekeza okuyikho okubangela ukudubuka kwezitishi njalo ezinye zezimpompi lezi sezindala ngoba zafakwa idolobho lisungulwa. Izakhamizi zeNtumbane zithi laloba iCouncil isiqalile ukulungisisa impompi zengcekeza kibo awukabi lomehluko asizweni unkosazana zodwalunga elandisa.
1 month mina ntopa abantwana 2 months amntopa abantwana besikola bangu-2 sebewele phakathi ngazodobha omunye we-2 years esewele phakathi manje lapha libuye sokungcono kunganje sokule mpethu ngaqonda ukuthatha isafa yami ngamgezisa esiyale eswele ukuthi ngathi lami ngizeli ngingumzali ngake ngimekele umntwana wele emakakeni lapha te kungasadluleki la hayi uCouncil athi nangisahamba ngama-7 sami lokhu uza samkokodela wathi come back with 10 sisuke lapha siye emkokodela ethi yethumele umuntu ethi ngisalele.
Ukhansela weluveve unkosazana Thamani Moyo uthi bayabonga ngohlelo lokulungisisa impompi ezidabukileyo ngoba bebesebele minyaka engama-20 bephila emanzini engcekeza egelezela ezindlini.
Ibisile 20 years isuwele uveve ilokhu ihlupha ingalungiseki kwabuya ke lolu hlelo bakhipha inhlabathi njengoba liyibona igcwele even ngapha phansi kwechurch leye SDA then amanye ama-manholes ethu ebengelazivalo njengoba siyabona ukuthi sokufakwa izivalo ezintsha okuthi lezi kathesi azisavuleki.
Umanjinela Libhati Mkwada weMark, inkampani eqhuba uhlelo lolu, ukhuthaza abantu ukuthi bakhangele amanzi ukuthi awalalutho bengakawachithi.
Ama-residents ayakhopharetha, siyabacela ukuthi nxa bechitha amanzi kumagali beqale befake izandla beseche isipunu nxa bewatshile bekhanya ukuthi awela ama-socks awela ama-t-shirt abantwana ngokubangela ama-blockages okuningi. Everything is going well. A project is a charge per month. We're looking at about 35,000 to 50,000.
Izakhamizi zeMakhandeni sezalima amabhanana zisebenzisa amanzi engcekeza aseleminyaka egeleza njalo iCouncil icala izakhamizi ngokudubula ngabomo impompi ezithwala amanzi engcekeza ukuze bathelezele izivande zabo zamabhanana. Amanye amalokitshi abhekane lodubo lokugeleza kwamanzi engcekeza ezindlini lezifuleni yimabuthweni iMagwegwe, iLobhengula, iCountry Park, iNkulumane, iPhumula, iNketha leMganwini, njalo iKhansili isithembise ukufinyelela zonke lezindawo. Ikhansili yathola isikwelede ebhanga le-African Development Bank ukuthi ilungise zonke lezindawo umnyaka usiyaphela, njalo lalapho amanzi engcekeza ahlangana khona ehlanjwa andubana aphinde asebenze lakho kuphakathi kokulungiswa ukuze amapaka athole amanzi okusebenzisa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli weKenya uMnumzana Raila Odinga lamhlanje uhlangane lomkhokheli webandla eliphikisa uMnumzana Raila Odinga okwakuqala kulandela ukhetho olwenziwe enyakenye olube lempumela ephikisiweyo. Lolukhetho lwaze lwaba lodlakela olukhulu olwatshiya abantu abalikhulu lamatshumi amahlanu befile. Inhlanganiso ezizimeleyo kunye labameli bamazwe omhlaba eKenya bazama ukukhumisa umlotha ababili laba kodwa kwehlula. Ngakho ke okwenzakale lamhlanje uthiye abanye abaningi bemangele kodwa belethemba lokuthi kuzaletha umehluko elizweni leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu, besibhize emavikini aphelele lawa sizama ukuletha izinkokeli zamaqembu aphikisanayo alisanayo kumabandla ezombusazwe kweZimbabwe. Wathola ukuthi kabafuni ukukhulumisana, kabafuni ukuhlangana, omunye esaba abalandeli bakhe, omunye esaba abalandeli bakhe. Ngakho ngibona lokho kwenzakaleyo kusitshengisa ukuthi mhlawumbe labo abakhokheli kwezombusazwe kweZimbabwe bangakubona kuyinto enhle ukukhulumisana nxa kuyikuthi kusiyowawa lo dubo olukhulu.
Singathi iZimbabwe yona ilakho na ukuba labakhokheli abangathi umuntu esesesikhundleni njengalokho okwenziwe nguKenyatta, sibone sibili laye ehlalisana phansi lo muntu oyabevele emphikisa engelasikhundla.
IZimbabwe sesesibangene semva kakhulu ekutheni khona konge wafa kwenzakala ngaphandle kokuthi nxa kusuke kwaba leqembu kumbe lenhlanganiso yangaphandle efana labo-SADCO, AU labo United Nations yabe isuke yacelisisa yabancenga labo bantu ukuthi bahlangane, njalo yathi yona izakuma phakathi kwabo ibe ngumlamulankunzi. Kungekho khona okwangiboni kwele Zimbabwe kusiba lokuthi lokunjalo, njengoba sibona nje ukuthi lodlakela soluvame kakhulu kwezombusazwe njalo solubamba amacele wonke akwezombusazwe, khona kutshengisa ukuthi sesibangele sibi kakhulu njalo sesemuva. Kodwa ngiyathemba ukuthi njengoba lokhu sokwenzakala eKenya kuzakwenza ukuthi labakhokheli bezombusazwe kwele Zimbabwe mhlawumbe bacabange katsha ngokuthi ukubusa kuthathwa ngaliphi icele, njalo ukuthi lanxa wena unguwe othole umbuso kuthiwa uphumelele kukhetho kakutsho ukuthi usungunkulunkulu, kawusahlangani nabanye, ungahlangani nabanye kumbe usuzakhanya ngani kawulamandla kumbe uyancula. Khonokho ngibona kuyinto enhle kakhulu nxa isenzakala kuzwekazi le-Afrika njalo duze kakhulu endaweni njengasekenya.
Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokunyamalala kukaMnumzana Itai Tsamara lodlakela ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ibandla le-MDCT selikhuthazwe ukuba lilungisise umuzi walo ngoba nxa lingenzanga njalo kalisozelenelise ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga edale lephalamende olwenziwa nyakenye. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
inengi labacubungula ezombusazwe kanye labasenhlanganisweni ezilwela amalungelo kaZulu enhlangothi ezijineyo zempilo babheke ngokuthandabuza okwenzakala ebandleni leMDCT besithi kulakho ukwenza ukuthi uZulu alahlekelwe lithemba lokuthi lingenelisa ukususa ibandla leZANU-PF ngokhetho. Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mdudu Zincube uthi ibandla leMDCT selilikhulu ukwedlula wonke njalo abantu njengonkosazana Thokozani Khuphe ongomunye wabasekeli bebandla leli kumele bazehlise bathathe izinqumo ezimanyanisa ibandla ukuze lihambe linyamanye kukhetho.
I think uThokozani Khuphe needs to humble herself, although she's senior maybe ku party, but the party, everyone ku party who accept her leadership ka Chamisa and is the one who's going to bring the voice for them.
Ekuzilela kulokho omunye njalo ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Dafatswa Mepo uthe MDCT kumele ichane lobuhwaba ngoba ubachithela isikhathi sokulungiselela ukhetho.
Iqembu leMDC kumele lihlanganele ndawonye likhethe umkhokheli oyedwa ukwenzela ukuthi bengabe belokhu bedonselana befocus on imanifesto lestrategy sama elections. Kodwa into ekhona ukuthi kumele behlanganele ndawonye bekhethe umkhokheli oyedwa bengabi lobuhwaba. Kuphela kumele baqede ukuhwaba eqezile leMDC ukuze ama problems that they are going through appear.
Ocubungula ngezenhlala kahle kaZulu umnumzana Sineke Sibanda uthi isekelo sombuso kayisozodwa umele silandelwe nxa kukhangela ubukhokheli bukaMakhuphe noChamisa ukuthi ngubani olakho ukusekelwa ngabantu njalo silakho ukuguqulwa ngokuvumelana kwedale laphezulu lebandla. Ephikisa lomqondo uMepo uthi ukuthola usekelo lwabantu abaningi akusebenzi kangako endaweni yokulandela isekelo sombuso ngoba siyiso esiyisisombululo lomhlahlandlela wokuqondisa ukusebenza kwebandla.
Into eqakathekileyo, I think asingeke siqathanise i-popular support kumbe ukuthandwa kakhulu le-constitution. I-constitution iyinto ekhokhela abantu ukuthi khona beyenze izinto ngogwalo. Ngithi then i-popular support layo izimele yodwa. So ngalisithi nxa kuthiwa khona ingxabangqo zikhona ku-MDC kufanele decide by the two, I think sele problem. Ngoba izinto lezi kazihambisani per se. But into enye engayitsho yukuthi khona okwakhathesi i-constitution konke le popular support ikasikhangele nini ukuthi khona what is the bigger goal? I-MDC ifuna ukuthi khona igcwalisise sifiso bani? I-MDC ifuna ukuwina ama-elections. So okwakhathesi yebo i-constitution iyavumela njalo ukuthi i-National Executive Council ithathe izinqumo ingayanga ku-Congress. So that's the constitution. I-constitution yalandelwa. I-constitution elandeliwe. Ikhonokho yikho kumele ukuthi khona kuncedise ukuthi khona inzini ingxabangqoze khona ku-MDC iqhube at least injani ingani yaba resolved i-MDC iye phambili.
Emavikini adlulileyo idale lenkokheli yaleli bandla e-National Council lihlangene lavumelana ukugcoba umnumzana Nelson Chamisa njengomkhokheli waleli bandla njalo ezamela umanyano we-MDC Alliance kukhetho. Lokhu kudale ukukhonona okuthile kuleli bandla. Abanye besithi unkosazana Thokozani Khuphe nguye okumele akhokhele i-MDCT ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai. Lesi sinqumo yiso njalo esesibangele udlakela oluqondiswe kumaKhuphe labanye abalombono munye osokulethe umbuzo wokuthi okuqakathekileyo kuphi sibisibile ekukhetheni umkhokheli phakathi kokulandela isisekelo sombuso webandla kumbe lowo obonakala elesisekelo lwabantu abaningi elizweni lonke njengoChamisa. Ngimele Studio 7 seHarare, Gibson Bhebhe.
Siyaxolisa imitshina yethu ingani isibanjwe ngumqando lapha, kodwa ke bese silethulela uhlelo Woza Friday lapho esilomculi wengoma zokholo uKnowledge Nkiwane osethule ingoma zakhe ezijabulelwa ngabaningi phakathi kweZimbabwe lasemazweni angomakhelwane agoqela ele South Africa. UEzra Chisasibanda weStudio 7 uxoxe lo Nkiwane wanziwa njalo ngegama lokuthi Scania Man wasethulela lolu daba.
Esandle Bambiza umdala weScania ngendaba zakhe zokuqhunisa umculo kudisco yakhe ngapha efuqa sona iScania umculi omkhulu wengoma zokholo uyesimpetheyo namhlanje. Siyakwamukela kuhlelo ungazisa abalaleli ngamafitshane ngembali yakho.
Ibizo lami ngunoleji Nkiwane, ngicula umculo wegospel, ngihlabela umculo wokholwa ekhaya kithi kuseNkayi eGwamba esingeni lapho engizalwa khona. Ngineminyaka u-38.
Unkiwane ucindezela ingoma zakhe kwele South Africa lapho athi yikho okulama studio alohlonze amenza akhiphe imkentshe yengoma. Sitshele ngamadlalada yakho lawo aphetheyo namhlanje.
Album yokuqala yayisithi Sibongu Manuel, eyesibili Khaya Elihle, eyesithathu ithi Wethembekile under the group called iGospel Impact la ngaqala khona ukucula from about 2003.
Uhlelo lwabantu kunje nje silibasana ngumculo kaKnowledge Nkiwane. Uhlelo Ozo Friday. Zingoma zokholo phela lezi. Zona ezibhalwa nguye kanye uNkiwane.
Ya, izingoma zami ngiyazibhalela, ngiyaziculela kahle kahle uKnowledge Nkiwane. He's a gospel musician. Ngiyawubhala umusic mbiye ngiwuperforme. Angiwuhlabele nje kuphela but ngiyawuperforma nje kuzo zonke indawo. Ama live performances kuma stadium nazo zonke indawo nje. Sebengibonile nje abantu endaweni eziningi sicula nje umculo wegospel share stage nama artist nje wonke amaningi anoduma ngaphandle kwelizwe nakhona lapha eZimbabwe.
Umculo wakho wegospel uyahlabusa, uyathoba njalo uyajabulisa. Phela kuhle ukuthi ingoma zakho bazithole abantu, bazithola ngapi?
Ingoma zami zitholakala kimi okwamanje, angikabe nekampani engisebenzisana nayo mhlawumbe ngathi siyasikhiqizela. Ngikhona koBulawayo, ngiyabhoda nje amadorobho wonke, sikhuluma nje ngikhona abaningi bayangazi bajwayele ukuthi bangibize umdala weScania eDurban. So ingoma zami zitholakala kimi ama-CD nama-DVD nginama-album i6 enginawo angama CD kanti kube lama DVD i3 enginawo kuwo wonke ama album.
Bona gale wadabuka phansi komnyama ubambile enkaya. Wangena ngothuthi yathunqa koBulawayo. Wayawela ungulu kudela wangena eGoli. Lapha afike wapheka umculo wakhe olohlonze. Nanguke usephakulula uluju umdala weScania. Uye phela uKnowledge Nkiwane. Sikuhlelo woza. Woza Friday. Impela sonto enhle kini lonke. Igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Bathi Nkosi late. Ha. Jehova akakwazi ukuba late esimeni sakho kodwa uNkulunkulu unendlela uNkulunkulu asebenza ngayo angose ungangibuzi nami ngangingekho.
Nanso ke ingoma emnandi uScania man. Siyabonga ke Ezra Chisa Sibanda. Singakehlukani ngothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalwela ilungelo loluntu lamhlanje bebese Harare kunanzwa ilanga lapho uItai Tsamara anyamalala khona kuminyaka emithathu edluleyo. Ibandla leMDCT selikhuthazwe ukuba lilungisise umuzi walo ngoba lingeke lwenza njalo kalisozele nelise ukunqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngo Studio 7 Live Talk. Dilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.